sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Asuze ndaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa imondlela bazayenza ngathi into entsha.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Yayangisa ukuthi uma uzithi ungumida we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo, wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kangakomesedis benzi laboland cruise.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lephalamende. Abakubandla le-ZANU PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengiselwa khona impahla ethiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili lepulazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukuliwe ukuthi i-system yeZANU PF iyarewarda labo benza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve ama-goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyayangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo, wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kangakomesedis benzi laboland cruise. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamunzi balihlazo le.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe phela uthi uMakhuphe wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Sibanda la wayele mota eziphosa ukufanayo lazi lezo. So uthi pho yena ke
uhlupho ukuthi uyakukuthole under ama-circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota izani vele ingafuni. Kodwa uMonzora uyiphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni. EkaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende. So bakengela isizathu sokumnika. Kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni. Njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise or mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu ususesikhundleni esithile ukuthi kuzokubona kathi i-leader ye-opposition kaso-Mercedes Benz kumbe ni-Land Cruiser kumbe ni-Plaza. I-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-akhawunta i-parliament ifunctiona kahle. Lapho sikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu, kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises abawenzayo. So ukuthi ube ngu-leader we-opposition is not to make a distance kumbe ni-Land Cruiser kumbe Plaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwakhe sokuphezulu-ke ngoba ngasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga edale ephalamende amaningi. Usekhokhela nayo i-PCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga ejwayele ephalamende amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-MDC Alliance kuyela amaningi, lo uba kumonjora usupervisor lawo ama-members of parliament awe-CCC, okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayisupervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela, kodwa usengena iZimbabwe yonke. Kungakho ihulumende liyabe likubona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi akwanise ukusebenza, ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizendaba okungaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe yinto ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa umonzela bazayenza ngathi into entsha. Ngiwakhumbula nge-inclusive government, even ama-ministers awetha e-MDC babelemota zokuba ngamalunga ephalamende.
Kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi umonzola vele udlelana lebandla le-ZANU PF, ngakho vele kasekho.
Kuzaveza njani ukuthi kudlelana le-ZANU PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sikhundla? Ngikhuluma ngo-2013 ubaba uMonzola engekho le-parliament, umama uQube ethiwa i-Land Rover Discovery yena leyo engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yimi engangiyise kuleso sikhundla sokuhamba lomama uQube, ngiyakufakaza ngokukwazi ukuthi wayele Ford Everest ayitwa njengo-member of parliament wakobulawayo, wabuya waba ne-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni ichaywa mzana kusuka nomthindo wakobulawayo. Wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala leparlamente eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusiko kokuqala naye uQube wakuthola, kuvele kunjalo ngoba uGibson Sibanda. So kusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokunguba kuMonzola. Njalo amaminista wonala akhona bayaphiwa imoto yokuba ngumember of parliament. Nxa bengaba ngominista baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. In other words, umuntu oyi-1 yake kunemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokhu lalokhuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT. Lesixoxa laye eseHarare. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loNkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzola bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu kobulawayo okulamalunga ebandla le-ZANU PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambo lo osenzikini yedolobho leli bethithibele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakobulawayo, okwenza basebenze bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZanu PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZanu PF lapha abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZanu ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregister. Sahamba saregister besithatha sihamba khona ngale. Sithe sesiregistile babuya-ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo, yikho ukuthi siphegelwe, besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye balendawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basetshenziswe yiphathi, kodwa thina esikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza ngoba i-city council ayisihluphi kule ndawo lapho i-city council engafuni khona. Lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-city council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi. Kodwa u-5 Street wonke sibili yithi thina bebandla esiziphetheyo.
Unkosikazi Molen Simango, omunye wabomama abathengisa emkambo, uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Kangana lohlupho labo makhokho basithwele nzima sithengisa siphethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini, konke kuyafa, konke sikuthengisayo. Kodwa kulabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezandla. Sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona banamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku-5 Avenue ngoba uhulumende evalile indawo le ukuba abantu bathengisele khona. Ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u-5 Avenue kaka design network kuba indawo yokusebenzela. Abantu bayasebenza kodwa kuloyo kwathola phana kule COVID bavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kulabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze bavikele bona. Into engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukhansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku-5 Avenue kungathengiselwa bona bale ndawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
As njengedorobho lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku-5 Avenue ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku-5 Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa ko-Bactors ngale e-terminus lane phansi lase-terminus lane ku-3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo baye.
Abebandla leZANU-PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHerbert Chitepo u-5 lo-6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee lebandla leZANU-PF, uthi ibandla lakhe alephula imithetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kuthiwa kulabantu abanika abantu izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi ezanu-PF ngikuzwa namhlanje, njalo sengike ngakuzwa nje kungamahungahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla lezanu-PF asiyezi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nxa kulabantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengasi ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu ezanu-PF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungise khonokho. Njalo kuyamangalisa nxa usithi kulabantu bekhansile okhulume labo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili. Pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo kumele ubana bakulungisise khonokhwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni owe-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, osungulwe edolobheni le-Panama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zise-Panama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eLesotho kanye leBotswana athi awaphatha kahle ngendlela yenhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leSouth Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama ukhangelelwe ukuthi uhlaziye lolu daba. IZimbabwe kanye leBotswana ziyizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingela ungekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswe esiphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayisadiki kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
Really our call and plea to further.
Siyacela amazwe abunhlanganiso ye-CITES ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe awe-SADC esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi liqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
ELeZimbabwe kanye leBotswana yiwamazwe amabili alinani eliphezulu lendlovu kuzwekazi leAfrica. Ngohlangula eLeZimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma uhlanganiswe iCITES ngoba ingalaleli izikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe umzala Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi leAfrica ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo sokuthi kube lentshintsho indlela iCITES eqhuba ngayo ibhizimusi yayo.
I do think it needs a total rethink.
iCITES kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekukuningi osokwantshintshayo lokhe le nhlanganiso yabunjwayo. Kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe wonke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala layo obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezwekazi leAfrika uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki kungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basitshela ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa kumele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingadiwa ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hhayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi khona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu kungabona inani lenyamazana ezizingelwa okungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Asikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezawuqala ngo-2007-8 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalani. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhekobhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-off-sale wanlalwa kuthiwa yi-one-off-sale. Lokho sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu zona ezibikwa zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe aweAfrika athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni weCITES ukuyaphikisa ukufakwa etafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi leAfrika esithi kakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Ngisidobo endaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le-Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwele-Ukraine. Kodwa ele-Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda, odabuka kwele Zambia, obefunda kwele Russia, usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempila kahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlolwe umkhuhlane wetshukela. Kukubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalitshumi olomkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethulwe ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wetshukela oloworld diabetes day. Bathi umkhuhlane wetshukela utholakala ngokudla kwalezinsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wetshukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Ke kakhulu ebantwini abaletshukela nganje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulethukela kumba ulathukela ugqakathekile nga ulethukela ukwazi ukuthi ithukela lakho liku stage siphi.
Abantu bayabuya namhla
kakhulu abantu bagcwele bayabuya kakhulu
kwinele ukukhuthazayo ebantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona khona i-diet especially ku-diet anje ukuthi abantu behlale beku-diet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani linga bengashushwa lithukela abalemzimba aba-overweight siyaba xwayisa kakhulu ukuthi i-weight zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi kwakhona nxa umakages amangaka iyehla ngamakages amangaka ukwenzela ukuthi ungabanjwa lethukela masinyane.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hardebe othi umkhuhlane wethukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uzulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wethukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belethukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ithukela bebonakala ukuthi ithukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngethukela, kwini abele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wethukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ithukela nxa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babe bekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhla nxa sikhangele kwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu, abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela, inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wethukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye, abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbeze lula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seCholocho leminyaka eyisithiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba womntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulomkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxe lodokotela uJafet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakala emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimakhulu ukuthi umntwana abengakwanisi ukuthi yenze afanele kwenze, engakwanisi ukuthi edlale labanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlakation enjengabo-BT lokunye nje okumqondana abantwaneni laba abathanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu. Nxa sofo kuya kuncane, indlela incane, indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana, uthole ukuthi mane umzimba wakho uyavithizeka imantwana bevela lokuthina sithi ama-3rd lama-4th degree izozakhe ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngalo isikhathi sibe sidelwa ngaphansi izidobelethene qalisa ukubona ukuthi umthando susuphokithi nakona ngamanzi.
Kulalo lo ngikubamba umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini la eyokuthi kuncela imali vithize ingaphakathi
iyo sibili lo lenhlanhla mini yisehlala sibili, but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yonakala ukuthi umuntu lo uzithwele wazwa abelethiswa ni-operation fataing bese kuthola ukuthi ujwayele ukuthi into lezo zenzakala etwini labantu abangathandi ukukhangelwa izibhedlela abathanda ukuthi bona bazikhangela bona. So azange hlole nasithi umuntu uhamba okay futhi uhamba kona every 9 months elu right umntwana obuyalela umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi uyathola ukuthi kule mthambo eyiyo controller eyenza ukuthi unyawo luhambe yena le mthambi yani kulama thambo akwameka ayalimali
dokotela oza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe kulezi nsuku sebengena enyangeni
hayi lo ongena esenyaka leyo akhusane lo aso ukuthi sokuyinto ekhangelele ukuthi yese senzakala lo umkhuhlane outbreak puberty ukuthi isithathi okuhlela khona ukuthi umuntu sengena kusuba kumathuwa ingathi ukuthi lunge isikhathi singakafiki thina sasikhathi uyaqasa ungena esikhathini ngabo 13 years ngabo 13 years ungabona ukuthi sesicasa ukuthi 8-9 years ukuthi kwenzale ukuthi iphuthela enzakalayo lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo esingena sinayo imiphayo akuphospona kumbe nimise lokho ungena kuze kuyefika ukuthi isikhathi wona sesi-right sesi-stopping it
udokotela uJafeth Moyo exoxa le studio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi ukhanye ngathi abantu abalantshukuntshu lawo.
Considering ukuthi this time around World Cup izadlala ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi singajayelekanga. Besikwazi ukuthi olalomi World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off-season kuyabe kungela lutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora balibuye. Kanti sesilandele uDisemba abantu bacabanga into eziningi uDisemba isikhathi sokukholisa into ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL, people they're still enjoying ama-local leagues. So nxa sesiya ku-break sokuseba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu because abantu kathi sebezikholisela ibhora leli likhona. Nxa sesiya ku-break sesiya ku-World Cup, I think it has really affected. That's all for me. I think konkani ukuthi ishiftiwe. Since this time around yabe seQatar yadlala from November to December, I think it's somehow it just affected abantu ukuthi bangabi le-interest liyana liyayibiliyana thi silayo inyanga lezo.
Othengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka akuthembisi ukuba ngenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni World Cup.
Kathi sasila madwe because people they are not asking for ama replicas because they don't, that vibe is no longer there. Like that vibe iWorld Cup yenzekale South Africa, people have got that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
UKeith Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilazwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khonale kweleQatar kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le athenge ihlupha into zama-human rights lezi. Ngale iQatar kule zinto eziningi ezingavunyelwe. That in other countries ku write singathi like into zama human rights lezi abuse or things people have been transported from other countries, African countries, besebenza khona le bangabhadali, and then people are now raising those issues now. So it's 10 days to World Cup iqalise la kusasebenze, even useblatha khona leso sivume ukuthi they be iphutha ukuthi siyenze World Cup ngale Qatar because of ABCD. So I don't think we could a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, I would die. People are now scared, which is humble on a day. Why is it so good? They're also going to go for 5-10 years a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi laseAfrica njengoba eleZimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona iWorld Cup yes and ama-remote khanya soze sibe nawo, kodwa kungasenani siyifisele kuhle ama-African countries azadlala. Sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo-EPL abasirepresente sese-Africa khathesi. Sebesi represent Africa, so we wish them all the best.
Wasebenzele ofisini yeqembu leBulawayo City njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi, yena uthi uzasekela loba yiliphi iqembu labadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously vele nje isikhayela ama teams eAfrica, nothing else vele, but mostly mna vele Brazil yiyo phambili. After Africa then Brazil, obviously mfuna uFred nguye nguye anjalo number one supporter. So ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyabidlala ingapha.
Intatheli zindaba yezemidlalo uLove Modube uthi lonyaka amaqembu aphuma kule Africa lawo alalo ithuba lokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha ngibona ngani eyalonyaka kungaba icompetition esingathi ivulekile isen open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wechukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.